Kuluma emhlanganweni we United Nations ngeviki edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa ucele amazwe omhlaba ukuthi aphathise eZimbabwe ngemali ukuze libhadale abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi nguhulumende weZANU-PF. Uhulumende labalimi laba basayinelane isivumelwano ngoNtulikazi bavumelana ukuthi bazasebenza ndawonye badinge $3.5 billion ezasetshenziswa ukuhlawulela intuthuko abayenza emapulazini abaxotshwa kuwo kwahlaliswa abansundu. Kodwa ingcwethi kwezenotho lakwezombusazwe zithi aziboni itholakala limali ngoba eZimbabwe selilembali engcolileyo ngenxa yokungabhadali izikwelete, imisebenzi yenkohlakalo kanye lokungahloniphi amalungelo. Nansi ingcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
Kuyinto engekulula ukuyithola imali engako, ikakhulu elizweni elinjengelethu elikhangelwe ngamazwe wonke njengesizwe esingezwayo, isizwe esingalandeli umthetho. Kuzima ukubana ithole esingathi yi-support yokuncedisa entweni ezinjengalezo, ikakhulu nxa sikhangelele i-compensation.
Ngesikhathi uhulumende esazisa uZulu ngesinqumo sakhe sokuhlawula abalimi laba, abantu abaningi baveza ukuthukuthela besithi uhulumende kamelanga abhadalele imali. Uhulumende wasuka wachasisa ukuthi imali le kayisoze ivele esikhwameni sakhe kodwa uzayidinga kwamanye amazwe. Kepha uShoko uthi lanxa ingaze ivele kwamanye amazwe limali ilakho ukuba yisikwelete esizagcina sibhadalwa nguZulu weZimbabwe.
Nxa amanye amazwe ezasincedisa kuyabe kuyisikwelete okufuze sisibhadale siya phambili, ngakho-ke akufuze kube lula njalo akuchiphanga. Kuyabagcina kusiba yesinye isikwelete esizakhweza izikwelete silazo kwamanye amazwe.
Ocubungula izombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo yena uthi imisebenzi yenkohlakalo iyo ezakwenza amanye amazwe engaphathisi uhulumende ngalimali.
Kule mali le yangenayo ethenga izinto ze-COVID okwagcina sokulokuxhwala okungaqondakaliyo, so khona lokhu kungabangela ukubana amazwe amanye angathembi uhulumende wethu. So mbona zani yikho ungaba yinkinga khona lokhu okuqala ukubana imali le iyabuya njani, iyabuya iyi-grant ngiyabuya iyisikwerede, ngoba nxa iyisikwerede sizahlala iminyaka leminyaka imali le lokhu ibhadala yizizukulwane ezingakazalwa.
Amazwi akhe agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Mlungisi Dube.
Uhulumende okhona ulabantu abagcwele ubusela, ngakho ngibona ama-international financial institutions angeke ethande ukubana ephathise, ngoba bakwazi ukubana ngabe ngakhupha imali into yabe siyenzakele ukuthi bayithele emgodini abasoze bephinde beyithole, ngenxa yokubana konke iziqanda lezi ezikhona kuyatshengisa ukubana njalo vele lapho iZimbabwe yasubstendwa khona ukuthi iphiwe izimali lezi singananzelela isiqalise u-defaulta.
Umnangagwa labebandla lakhe leZANU-PF bathi ukubotshwa kweziphathamandla zikahulumende ezifana lomnumzana Obadiah Moyo lomnumzana Jason Machaya, yena osanda kuqala ukudonsa iminyaka emine entolongweni, kuveza sobala ukuthi bazimisele ukulwisana lenkohlakalo. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende kumbe umkhokheli wenhlanganiso emela abalimi abamhlophe laba i-Commercial Farmers Union umnumzana Ben Gillipin. imizamo yokuhlawula abalimi abamhlophe le iza ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka utshabalala njalo lababalisi labo bephakathi kokukhalala umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, imi uNtungameli Nkomo.